Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
We hope that as the funding also increases, we will be able to incorporate more health workers who come forward, and as we are, I think currently we are also talking about looking for some health workers on retirement to come in as vaccinators and others who are willing to come as part-times, because we are really also we are not comfortable seeing these queues.
Abogatsha lwezempilakahle sebecele abenhlanganiso ezizimeleyo ukuba basebenze labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 njengoba bona sebekhulelwa yilo msebenzi.
Sidumele kakhulu ngekuboshwa kwalamalungu ePhalamende, kodwa ke at the same time we are not surprised ngoba vele bagcilathe noma detectors benta nje vele lapha nangabe sekubonakala ukuthi emandla embusa ayaphela or noma abantu seba abasavumelani nabo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi elemelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Abalwela amalungelo oluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegcikwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle sebecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenze labo kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njengoba bona sebekhulelwa yilo msebenzi. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngunobhala ogatsha lwezempilakahle uDr. Jasper Chimedza esethulela bekomidi ebona ngezempilakahle yedale lePhalamende, lapho achasisa ngokusetshenziswa kwemali ye-COVID-19 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo. UDr. Chimedza uveze ukuba abezibhedlela lemaklinika lapho kuhlatshwa khona abantu amajekiseni la abesenelisi ukuziqeda indwendwe zabantu ngoba abasebenza kulezi ndawo kumele benze njalo umsebenzi wokwelapha abantu.
We hope that as the funding also increases, we will be able to incorporate more health workers who come forward.
Sithemba lokuba lapho siqhubeka sithola usizo lemali, sizinelisa ukuqhatsha ezinye izisebenzi zezempilakahle. Sesicabanga ukubiza emsebenzini labo asebehamba kusikhathi sabo sokuphumula babuye ukuzohlaba abantu ngoba sisenkingeni. Akusijabulisi ukube lokhe sibona indwendwe zabantu.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi osekusenzakala yisibonelo sokungazilungiseleli kwakhe uhulumende.
Ngaba kulungile kodwa kasikhangeli ukuthi kwabangwa yini khona ukuthi behambe ebantwini besithi bafuna uncedo. Lokho kubangwa ukuthi bona ngokuthi isingathi ngesilungu iplanning engaqedakaliyo. Ngoba nxa sikhangela imbali yezisebenzi kahulumende ezasukela khatshana zifuna iholo engcono. Amanesi ngokwawo etshengisele ukuthi kukhona afuna iholo elingcono. Waya kumadokta, waya kuzibani bonke abasebenza kuhulumende.
Udube uthi wakumele athathe leli nyathelo kudala uhulumende isikhathi sasekhona.
Lokhu ukuthi abalabantu, hayi, uthiwa umzenzi kakhalelo ngoba bazenzela ngokwabo. Ye singathi kathesi njengoba sesile nkinga ye-corona leyi kungcono ukuthi abantu bencedwe njani njani, kodwa kasikhangeli ukuthi udaba lwe-corona lwaqala nini. Lwaqala kudala.
Umnumzana Efidlela Ncube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association uthi kunengi uhulumende angakwenza ngaphandle kokusebenzisa indlela yama-lockdown.
Kulengozi enkulu ukuthi isifo se-coronavirus, igciwane le-coronavirus lisengagcwala indawo yonke nxa ngabe i-government ingathathe ngamanyathelo azavikela abantu ngendlela enkulu. Kulama-lockdown le abahlala bewenza, kudingeka ama-strategies, kudingeka indlela ezihlakaniphileyo zokuvikela lokho, indlela ezizafundisa abantu, zicebisane labantu ingozi ekhona, njalo kwandiswe ukuhlatshwa kwabantu.
Uhulumende uthi bonke abafisa ukuzabambisana laye kulo msebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni le-COVID-19 vaccine kuzamele bezosebenza ngokuqondisa iswa kogatsha lwezempilakahle. Kunje abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele sebephose bafike kusigidi esisodwa lengxenye 1,491,493 njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 687,216 asebehlatshwe eyesibili. Ngokutshona kwelanga layizolo iCovid-19 ibisibulele abantu abangamachumi phose athoba minwe mbili 79 abazinkulungwane eziphezu kwezimbili 2050 batholakala belegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalungelo oluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegcikwane leli eZimbabwe. Abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa ezemfundo seziphazanyisiwe kakhulu yilolu bhubhane, izikolo zingavulwa uhulumende engalungiselelanga kuhle kungaba lobunzima obedlula obukhona manje. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Kusukela ngombimbitho ngomnyaka odlule kuqhamuka iCovid-19 ezweni, uhulumende wafaka ama-lockdown ambalwa, lamanje ilizwe liku-lockdown ehlandla lesine okudale ukuba abafundi bengayi esikolo ngenxa yokuqansa kwenani labantu asebebulawa yileli gcikwane. Kungakho abalwela amalungelo oluntu besithi izikolo akumelanga zivule phansi komumo onje ngoba umumo ungahle uwonakale ngamandla. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzaca ngomunye olomqondo munye.
Ikorona sikhathi sikhangele tiyamemetheka kakhulu endaweni ezijeni, so ngombono wami na indlela ememetheka ngayo asosibanga esihle ukuthi izikolo zivulwe. Ma uvula izikolo ngalesi sikhathi kutsho ukuthi abantwana laba bazaphathela abazali babo asebekhule, ngoba phela abantwana abaningi bahlala labo gogo labo khulu bazabaphathela ikorona lesikolo ibisibabulela.
Umzali unkosikazi Nozipho Moyo uthi abazali labo mabangagijimeli ukusekela inyathela lokuvulwa kwezikolo.
Ubhobhano lolo lokhe lubuya ngamandla xa sesikhangela ngokuvula kwezikolo labantwana. Akwamanje kumele lesingane siyalinda, simele lomkhando lo udlule njengoba besitsho ikhozela ukuthi manani enjani ikhwele. Sesibona lokuthi sokuyehla kodwa kusishuthi lapha ezivulwa khona kumbeni kuyasokubudlule iholiday le ebuyayo oheroes kobo August, sesidonsa siyefika kobo December kobo 18.
Kodwa olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi abafundi basalele kakhulu ezikolo lapho zivulwa kumele zibe zilungiselele ukumelana lomkhuhlane.
Basalele kakhulu ebuva ezikolweni la. Bengithi mina nxa zingavulwa isikolo azivulwe, kodwa nxa zivulwa lapha kubonakala ukuthi izikolo ziyabe zibe mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kulo umkhuhlane we-COVID.
Uqhubekele phambili ethi uhulumende kahlale amanye amaviki izikolo zingavulwanga.
Mina ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angenele awutshintshe wona lumumo khona. Abantwana bafunde sebelesikhathi eside bakithi sebeze belahlekile. Sicela i-preparation of at least 6 weeks zingakavulwa phakathi komzali u-SDA lababalisi ukuze kube kuhle kuncediswane ngendlela efanele.
Okwamanje izikolo zisavaliwe, uhulumende uphakathi kokuzama ukuba izikolo zivulwe kodwa umkhuhlane usahlasele osekuphazamise yonke into empilweni. Ngakwelakhe icele uhulumende uthi uyazama ngazo zonke indlela ukumelana lalolu bhubhane, ekhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubike ukuba uhulumende wenelise ukuletha elizweni izigidi ezinhlanu lengxenye zamajekiseni 5.5 million vaccines. Uqhubeke ethi kunje sebebhadalele amanye angaba izigidi eziyisithupha lengxenye 6.5 million vaccines alakho ukuthi afikise ilizwe kuzigidi ezilithumi lambili zamajekiseni adingakalayo i-12 million vaccines. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza iqhubeka eSwaziland ngesikhathi eMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe ngemva kokubotshwa kwamalunga edale lephalamende amabili ngesonto. Ababili laba ngumnumzana Bacede Mabuza loMthandeni Dube. Izizalwane zeSwatini zikhonona ngumbuso wenkosi yalelo lizwe, umswati wesibili ezithi uLochuku. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu kulelo lizwe Swaziland Solidarity Trust, umnumzana lakhe Lukele, uthi eminye imbiko abayitholayo ngeyokuthi sokudingwa elinye njalo ilunga ledale lephalamende.
Well, sinhlangano yeSwaziland Solidarity Network sithi kasisho ukuthi sidumele kakhulu ngekuboshwa kwalamalunga ephalamende. Kodwa ke at the same time we are not surprised ngoba vele bagcilathe noma detectors benda nje vele lapha ngabe sekubonakala ukuthi emandla ekubusa ayaphela o noma abantu seba abasavumelani nabo. Loku nje kukuhlukumeka emalungelo awo lamalunga ephalamende. Nasekuboshwa amalanga emalunga ephalamende kusho ukuthi ke umuntu phaca loluswati yena ke kusho ukuthi akakavikeleki sanhlobo. Sesivile futhi ukuthi lelinye ilunga lephalamende gawuleza magawugawu Simelane bayamfuna naye iphumile iwarranty yokumbopha. Loko sithi akume siyakuyisamekhuta inkosi Mswati wesithathu ukuthi ithi kuyekela lendlu leyentako ngoba bantu baseSwatini bangaphila ikhona inkosi noma ingekho, kodwa asiboni inkosi iphila ngaphandle kwalabantu baseSwatini. Siyachubeka nekuxhumana nemhlaba wonke jikelele netinhlangano letiningi letihloniphekile lokufaka ekhatsi lukhombala emacala oyidosa letawuniketwa i-ICC kokuthi ingwenyama Mswati wesithathu ithathwe iyiswe khona. Ibekwe liqala nebantu abayo lokubulala emaSwati lamaninga kangakala endlulako ku 70. Loko sitachubeka sikwende ngoba lokubulala solo kuyachubeka kwake mina nyana.
Libona ingxabangxoza le iphetha ngani? Bazasuka kumbe sebesukile abantu esitaladeni? Umanyano weSadak uzaphathisa yini ekugcineni? Kumbe kuzahlala kunjalo nje abantu bekhonona ngendlela abaphethwe ngayo inkosi uMswati wesibili?
Bantu baseSwatini batimisele ukuchubeka nemzabalazo kuze bathole inkululeko yabo. Kwamanje singasho ukuthi kukusethe kancane but bayahlangana futhi bazama ukorganize ukuthi babuyele esitaladini bachubeke balwele bademande idemocracy ize ifike even naseSwatini. As for emave eSadak, they failed bantu citizens ale region yonke, not just bantu baseSwatini. Bantu la into labayigatsile kuvikelana noma kuprotectana bona bodwana ezibaholi, not ema interest ebantu. ISADC ingenile eSwatini yangamithi the biggest organization and the oldest liberation movement iPhuthemo ne Communist Party of Swaziland. Kodwa yamitha kune inhlangano lenye indvodza lele iholako ingiyo yodwa nje lekhona. Inhlangano ayakachithi netinyanga letimbili yakhiwe. Kodwa lo mloyo iSADC kwatile kumitha asathi nothi urepresenta bani umephe umndeni wakhe. So into lesingayisho nje ukuthi umzabalazo kubantu baseSwatini uyachubeka.
Lo umnumzana lakhe Lukele isikhulumeli senhlanganiso yeSwaziland Solidarity Trust esixoxelayo eSejohannesburg kwele South Africa asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSwatini ngalolu daba.
Yebo yebo yebo, tsakaza umuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi eGNEO ngokumemetheka kwecoronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhuthwa lolu hlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa awe Utah Highway Patrol kwele Melika abika ubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungqikelana kwezimoto ezingamashumi amabili ebangelwe yisavunguzane ese Sandstorm. Le ingozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we Interstate 15 edolobheni leKanush esigabeni seYuta. Inani lasebetholakale bele COVID-19 ezigabeni ezijiyeneyo zeMelika libikwa libonakala liqansa okwamagama kunyanga isanda kwedlula, ikakhulu abafunyanwa belomkhakha omutsha we-Delta variant, kubika abekolejini e-Johns Hopkins University laseMelika. Umphathintambo wezobudlelwane bele-China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngomvulo. Lokhu kulokufuthelana phakathi kweleMelika leChina endabeni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kanobhala wezomvikela weleMelika omutsha uEli Ratner ufungiswe ukuqala umsebenzi wokusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumphathintambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwendizamtshina belubhekise kwele Singapore. Amasotsha kwele Tunisia abikwa esegombolozele isakhiwo sedalela ephalamende kulelo lizwe evimba abantu ukungena kiso ngemva kokuba umongameli Kasi Saidi ebike ukubana usexotshe umsebenzi ihloko kahulumende uHichem Mechichi kanye lokumisa umsebenzi wamalunga wonke edalela ephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezombusazwe aphikisayo achaza leli nyathelo njengesenzo sokugenqula umbuso ikhu. Abalwa becatsha bokholo lwesi-Islam abalwisa kwele Nigeria babikwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili lathuba minembili 28 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili 120 ababathumbe ekuqaliseni kwayona le inyanga kantulikazi esikolweni eseBethel Baptist High School esesidolobheni elingenyakatho ilizwe eleDamish. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique wamkele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezoncedisa ukuzivikela ekulwisweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esingenyakatho yelizwe. Amalunga enhlanganiso yomanyana wamazwe angezansi wezwekazi le-Africa e-Southern African Development Community SADC avumelene uncedisa ele Mozambique ngamasotsha langezikhali zomvikela. Uhulumende wele imali ubika ubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uKenela Simi Goita ngeviki edluleyo usefile ngesikhathi evalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethulwe ngabezomvikela uveza ubana lundoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlolisiswa.
Okwamanje ngesizwe udaba oluphathelane lezomnotho siliphiwa nguChris Gande.
Intengo yokudla lempahla ezitolo isiqhonga ngesiqubu ngesikhathi ilizwe liphakathi kokuvalwa ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthi lintathele zindaba ngempelasonto ukuthi intengo ezitolo ikhwezwa ngenjongo yokugenqula uhulumende. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kujera uthi imbangela zokukhwela kwentengo zinenge kakhulu.
Ukukhwela kwentengo lapha elizwe kule mbangela ezithize. Owaqala imbona njengani ukhwezwa kwama-salaries ama-civil servants ubange ukuthi abathengisa bakhweze intengo yezinto. Siyakwazi ukuthi kuvame ukwenzakala lokho ukuthi nxa abantu sebethola ama-bonus abo kumbe uhulumende enga-announce intengo ukhwela kwama-salaries, siyakwazi ukuthi le ntengo yakhwela. Udlakela lwase-South Africa lungaba lubange ukuthi ama-raw materials lokune esikusebenzisayo lapha elizweni kungangeni ngesikhathi, intengo zingaba zikhwele ngendlela leyo. Kodwa okune ukuthi i-50 bond eyabuyayo isiba ngokuthi ama-10 bond lawana abantu bame uwasebenzisa ngoba babe sithi bona kasasebenzi. So ngibona nje nani lokho lakho ubange ukuthi intengo ikhwele lapha elizweni.
Isiphathamandla senhlanganiso inhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Ambrose Sibindi uthi intengo yempahla iqale ukukhuphuka ngeviki edluleyo.
Siyananzelela ukuthi phose iviki le epheleleyo kungena kuyena le iviki. Siyananzelela ukuthi intengo zempahla zikhanya ziqansile. Abantu bakhanya badonsa nzima ngapha intengo iyaqansa iyaphezulu yempahla zokudla lezi impahla eziqhathe kuleyo ubani umuntu aphile kungcono kodwa ngapha ezeholo labantu zizimele ndawonye. Isizathu esingabe sisinaze ukwenza lezi impahla ziqanse zingaba zimbili kumbe zibe zintathu. Kodwa kumqoka esikunanzela ukuthi kuloke kulethele imali entsha i-$50 note. Kukhanya kuhle kwenza impahla yaqansa yaphezulu. Abafunda ngeze economics baza kutshela ukuthi imali ngaze ibe nengi eboda ebantwini. Sokusenza ukuthi impahla intengo yempahla iqanse ngesizathu sokuthi imali yabe sisiba nengi kakhulu isiqothana lempahla engathi izintutshwana. So engxenye ngaleso sizathu kungaba ngesizathu sokuthi i-$50 note liyana omnye umuntu laye ubusinessman uyabe vele lobugovu bakhe. Uyabe sefunda impahla zakhe kube yiyo e-cheaply ibe khona phana kwenze nxa ufika uthi umnike i-$50 kungabi polo lwama-change. Kungenzakala lokho. Okwesibili, ilokho okwenzakala e-South Africa, sananzethu e-South Africa, kube lobudlwangudlwangu lodlakela, le-looting le ethethe indawo khona ngale, izitolo zavalwa, amakhampani amanye angasebenzi. Ungananzelela, thina lapha eZimbabwe ikakhulu indlela besiphila ngayo. Besiphila kakhulu sincediswa ngabafowethu abase-South Africa ngale labodadewethu. Okuyibo akade bethenga impahla ngale zibuya ngapha. Kodwa ungananzelela. Sokusenza ukuthi impahla ezingena zivele e-South Africa silalapha ezintutshana njalo ezangale futhi engathi zichiphile. So njengoba zingasangeni, sokusenza ukuthi wonke umuntu olemali ongelamali afise ukuthenga impahla zakhona apha elizweni lakithi eZimbabwe. Ngokunjalo-ke osomabhizinisi bayathatha intshunkuthi yokuthi nxa kunjalo sebebona ukuthi hhayi akuseyala abantu abangagijimela khona sebekhweza futhi. Intengo yempahla zabe sazi ukuthi uyafuna ufuna uzathenga. Kodwa bese sizwe njengoba izulini limpuphi sinengi. Solo kuyasitshengisa ukuthi izinto ziyaqhasa ziyaphezulu.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungaba kubangela ukukhwela kwentengo ludlakela olwenzakala kwele South Africa.
Kulamahungahunga okuthi intengo sezikhanyazi khwela lokuqonga. Nxa ngikhangele intengo ezikhwela yingani sithi ngikhangele isinkwa. Ngibona isinkwa silokhe sithengwa nje yedola elilodwa elangaphandle i-US dollar. Kodwa ke kunjalo nje inkinga ukuxabana okwakukhona lokubidlizwa kwamavinkili e-South Africa kule viki amaviki amabili edluleyo kungenza ukuthi izinto ziqonge intengo yazo ngoba phela siyazi ukuthi amavinkili amakhulu o-Shoprite o-Pick n Pay bathenga izinto zabo e-South Africa eziningi zakhona ye ungasu ungene kuma supermarket edutina kulezinto eziningi ezimbalwa esezilungiswa lapha ikuphela iReserve Bank yayebuza yona sithi nxa abaningazi bemavinkili amakhulu benikezwa imali yangaphandle ngomsika owamabhenki kungathi izinto zikhwela. Uyabona ukuthi osobhizinisi beZimbabwe bavele bajayele khona ukuthi kungavele kube lokungumoyana okuthize izinto ziyakhwela. Bafakwa ama-bond note amatsha ama-$50 sizawuthiwa khona izisebenzi zikahulumende ziyengezelwa imali eyomholo. Lokho kungenza ukuthi intengo zikhwele.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba ngempela sonto ukuthi kuyamangalisa ukuzwa kuthiwa intengo iyakhwela bona osomabhizimusi sebethola imali yangaphandle kwelizwe emkambo wemali lapho elesilinganiso esinganeno. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abenhlangothi ezichiyeneyo kwezomnotho bathi kuningi okubangela ukuqonga kwentengo yempahla edingakalayo yansuku zonke okugoqela ukuthi ilizwe kalisalungisi impahla eziningi kanye lokuvalwa kwemisebenzi ngenxa ye-COVID-19. Intatheli izindaba yiTomavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi uZulu eqhubeka ekhala ngentengo yempahla esithi akasanelisi ukuthenga okudingakalayo empilweni selokhu kwabekwayo isiqondiso ze-COVID-19 lockdown. Unkosikazi Shelly Sibanda wakoBulawayo ophila ngokuthengisa uthi umumo oseZimbabwe okwamanje ubathwalise amagabha avuzayo.
Sokusiphatha nzima kakhulu ukuthi iphile elizweni lethu leli sithola wonke ama basic commodities ngoba kumele vele umuntu at least isithwala sibe khona sibe affordable impupho wonke umuntu enelisa ukuthenga but nxa uzathenga i 10 kg inyanga vele kayisafiki lokho sokusithwalisa nzima okunye futhi abantwana abaye esikolo bathola bekhona endlini ekuseni emini ntambama bafuna ukudla sizapheka isithwala ekuseni sipheka isithwala emini ntambama impupho yangkhona kayihlali khonapha idura so ayi akusiphathi kuhle lokho sure
unkosikazi Rosemary Shumirai Chikarakara Mpofu owenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi eye Consumer Council of Zimbabwe ulandisa ngokuthi sibi okunganani isimo kubathengi
so singakhangela lonyaka sikhangela from January to June sibona ukuthi ngo January kwakufunakala i $25,998.97 ngo February kwakufunakala i $35,543.30 ngo March kwakuyi $35,703.41 uthi ke ngo April kwakuyi $35,879.92 ngo May yayi $39,141.98 ngo June kwaba yi $40,237.92 so singakhangela imali le utshengisela ukuthi khona imuli elabantu abangu 6 siqalisa ngo January kwakuyi 25000 sisiyafika ku June kwaso kungama 40 ngakho ke intengo yezinto zonke ibilokhu ikhwela
umnumzana lobani nondo ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe uthi kunengi okubangela uqonga kwentengo yempahla ngalesisikhathi
okumqoka kulakho konke singathi ngezombangazizwe lizwe yizo ezatshona ziyenza ukuthi intengo yethu iye phezulu o impilo yamaZimbabwe ibenzima iZimbabwe ngeke ikhangeliyo yodwa asikhangeli amanye amazwe akukondishini efana leZimbabwe ungakhangela iVenezuela ukhangela iArgentina ukhangela iSudan leLebanon intengo yempahla kulawo countries iyaphezulu ngendlela emangalisayo kodwa kulento yodwa yenza ama country lawa afana ne kwezombangazwa kumangakuhle so ngokunjalo ngeke sithi iZimbabwe iza kuba right xa ezombangazwe ingasilungisana
umphathi intambo ezokuthengiselana unkosikazi seka inzenza yena uthi uhulumende uzimisele ukunakekela abathengi isikhathi sonke
and also ensure that the consumer is able to access
Sibone ukuthi umthengi uyanelisa ukuyifinyelela leyo mpahla edingakalayo ngentengo elunyileyo udaba lokuqonga kwentengo yempahla luyasikhathaza lathi njengabogatsha lezokuthenga lokulunyiswa kwempahla
so the issue of price hikes is of concern for the Ministry of Industry and Commerce.
Intengo yokudingakalayo ogoqela impupho, amafutha okupheka, ichukela, iflour, igasi yokuphekisa lokunye, iqhubeka iqansa kokuphela, osekusenza abantu behluleke ukuthenga. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisebenze laye kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngoba yena esekhulelwa yilo msebenzi. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland ngesikhathi eMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Abalwela ilungelo loluntu baveza ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo sokuqansa kwenani labantu ababulawa yi-COVID-19 labahlolwa betholakale belegciwane leli. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.